Loko kutshengisela ukubana indaba ye-sectionalism lokho iqinile kuza no-PF. Kutshengisela njalo ukubana indaba le ingahlupha kakhulu, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi umbani ozabamba intambo kuza no-PF. Yikho layo mna ngigagwala ebone kufanele ukubana akhulume ekuchothoza amahlangothi la, ngoba khona lokhu kuyatshengisela ukubana ibandla lezanu-PF alimanyananga, njalo lokhu kungenza ukubana kube nzima besiya phambili njengebandla lombusazwe, ngoba ama-faction la yiyo agcine sebangela ukubana umgabe aphume. So la kungenzakala kuye ibengekela ukuyilungisa kuhle indaba ye-factionalism.
Bakhona Nkomo abathi isehlakalo lesi siveza sobala ukungaphathwa kuhle komthetho, ngoba asikezwa kukhulunywa ngokuthi kulomuntu obotshiweyo.
Ye, lokho kuveza ukubana abasekeli bezanu bazibona zani baphezu komthetho, yikho bezenzela udlakela olunje, ngoba balokholwa bayakwazi ukubana bangaze benze njalo asoze bebotshwe. Ngabe ngamalunga e-opposition ngabe sizwa vele okunye abesebebotshiwe, kodwa ngoba ngamalunga ezanu, amalunga ezanu aphatha njengabantu abaphezu komthetho. So kulusizi lokhu kakhulu.